ngoba isadiki siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi.
Sabona i-preliminary report yayingani ibukhali but i-final report isithundubele. Ungathini wena ngakhonoko?
Ngiyazi ukuthi ukhuluma nge-preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi bayamenshina ukuthi ama-stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu. Ya, always izinto abazikhuluma kuleya report yokuqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ikhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election. But ma ungananzelela even ngesikhathi sikaMgabe, i-SADC always at the end of the day i-report yayo izophoma ukuthi ya wele kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama-elections were peaceful but ya lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize. So lokhu kade kucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba i-SADC izorecommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha, hhayi abakhohlwe ngakho lokho.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le?
Ye, ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awe-SADC kusobala and i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenziwe again. But ma ungakhangela ama-guidelines akhona akhuluma ngendaba ze-free and fair elections that are credible, that are peaceful, and ma ususiya deep bakhuluma ngendaba ze-diaspora vote esingazange siyithole okubeni iZimbabwe is a signatory to i-SADC kuwo lama-guidelines ukuthi bazolandela lawo ma-guidelines. Kodwa uthole ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona into eqakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakhampeyine, babe free ukuthi bahlangane, ukhangele izinto ezifana le media for instance ukuthi state controlled media kufanele ukuthi ibe fair, inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance lilama principles yenu angazange alandelwe, why then lingafocusi on kulokho ku-final report yenu and then you just make i-final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines yenu angazange alandelwe?